Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 12 kumpalakazi 2019 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni namuhla
ngathi uhulumende yethatha imali yona leyana abhadale amagesi because awula bhizinisi ekhona or ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho.
Uzulu ukhala ngokuthi uzadlela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Ikhisimusi ebesiyazi ngesuku zethu besazi ukuthi akulanto esilelayo, besingakwazi ukuthi amagetsi ahamba, besingakwazi ukuthi kuthiwe ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela.
Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ukhala ngokuthi uzadlalela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okuqhubeka. Inkampani yeZesa Holdings yazise kuliviki ukuthi izaqhelisa isikhathi ecitha ngaso amagetsi singene kulanga lonke kuhlanganisela ubusuku lemini kwezinye insuku. Inkampani le ithi ithethe inyathelo leli ngoba eZimbabwe lithola amagesi amalutshwana kwamanye amazwe kanti njalo kalenelisi ukuphehla aneleyo. Lanxa uhulumende esithi usebenza gadalala ukuqeda lolu dubo, umabhalane obona ngenhlelo zamandla kagesi kubandla le-MDC unkosikazi Jasmine Tofa, yena olilunga ledale lephalamende, uthi akakuboni ukuzimisela kukahulumende. Uthi uhulumende kumele asebenzise imali etholakala kunhlelo zokwemba ukulungisisa udaba lolu.
Kusekta ye-mining kule mali le ebanjwayo ukuthiwa i-45-55%, ingathiwa uhulumende uyethatha imali yona leyana abhadale amagesi because akula lutho, akula bhizinisi ekhona o ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho. Ungazi ukhangele nezibhedlela, ukhangele kuma-factory, ungazi ukhangele lamaplazini, yonke into ifuna amagesi. Ngathiwa layo uhulumende uyancedisa njalo ukuthi i-duty, sizwa kuthiwa i-duty seyakhitshwa kodwa kunezinto eziningi eze-solar power. Ngathiwa kuyakhitshwa konke nje i-duty yonke lakho kungancedisa khonokho. Ngibona nami ngathi uhulumende angakuthatha serious khonokho kunganceda kakhulu.
Umnumzana Chatsi uthi inkampani ye-Eskom e-South Africa la ilokhu isiza ngamagetsi.
Of course ilokuzeni i-Eskom layo ikubhizinesi anjo. Ayisoze iphonge ukunika iZimbabwe amagesi ngayisingabhadali yonke imali. Ngathiwa siyabhadala i-Eskom ibiza sinika amagesi ayeneleyo. I-priority especially ku-mining sector, imali liyana bayigcinayo instead yokuthi banika ama-miners i-100% yabo, bagcinela ukuthi bona babhadale amagesi. Then kathesi uyezwa lokuthi uminister uChasi uthi yena ama-miners mele babhadale bodwa nge-foreign currency, kodwa bona vele sebenike ingxenye yabo ku-Ministry of Finance ukuthi babhadale izeso.
Lapho-ke emafutheni okuhambisa wezimota awepetrol le-dizili
silohlupho olukhulu kakhulu, particularly ilokuzeni i-diesel yiyo esebenza kakhulu ku-business sector. Lakho kufunakala ukuthi ngathiwa kuthiwa i-free market abangavumela khona ukuthi umuntu or i-investor efuna ukuthi izothengisa ipetro idiesel babavumele ukuthi babuye because into ehluphayo futhi kakhulu yikuthi uhulumende kafuni uku-accepta ukuthi yonke into efunakalayo eZimbabwe isebenzisa i-foreign currency. So ngakuthiwa konke even i-budget yethu eyenziwa eZimbabwe ngakuthiwa yayenziwa ku-foreign currency kwaye kuzanceda kakhulu. Okukhona ngathesi i-budget yenziwe kodwa izinto lokho zitshintsha and yet amafutha athengwa yini? Athenga yini? Thengwa i-US dollar. Njengoba ngiveze lanhle bona ukuthi empupini babonile ukuthi ama-subsidies ukungabili ama-subsidy kawusebenzi. So ngathesi ngokuthi abantu lokho bebatshela lathi ePhalamende siyabatshela ukuthi ngawuthiwa kuyabuyelwa ku-US dollar iZimbabwe ize iqine i-economy yethu sesikwanisa lathi ukuthi sesi-manufacture ama-factory abevuliwe. Yiko okunganceda kakhulu. Kathesi imali yabivela nga.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngumabhalane obona ngenhlelo zamagesi kubandla le-MDC njalo ulilunga letale lephalamende. Kube xoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ele South Africa lona elithengisela ele Zimbabwe amandla kagetsi lalo selihlaselwe ludubo olufanayo osoluthiye iningi lisebunzimeni obukhulu. Uzulu ukhala ngokuthi incingo zikamakhalekhukhwini kazisabambi kuhle amagagasi kanti njalo eminye imisebenzi eminingi edinga amagetsi isimile. Amagetsi abikwa icitshwa kwamahola amaningi kuthi kwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Lokhu sokusenza iningi lithi umumo lo ulakho ukufanalo weZimbabwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana George Mkhwananzi. Oyingcwethi kwezombusazwe waqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kwele South Africa yisahluko esincinyane nje kuphela embalini yalelo lizwe na.
Ngeke kube into encane mfowethu, into enkulu esihlukumeze kakhulu ezomnotho ngoba uzokwazi ukuthi izinto zonke nje ikakhulu ukukhiqizwa kwe-industry kusuka kuncike kakhulu ekuthini kube khona umbane. Pho njengoba umbane usuhlala ungekho sokusitsha ukuthi kuba nezikhathi lapho izinto ezima khona ukuthi zenziwe zilungiswe zibe khona njengomkhiqizo opheleleyo. So lokhu-ke kwenza kunciphe isimo nenani lezinto ezingakhutshwa yilizwe ziyothengiswa ziletha imali yakwamanye amazwe.
Kuyini kanti vele okungakwenzakala? Bakhona abantu abathi inkohlakalo isibhahile kakhulu njalo abanye bathi hayi ikwehluleka nje kukamongameli. Kungakuyikuyini okwenzakala?
Khona kunzima ukuthi ungatsho umumethe nje ngomlomo ngephimbo elilodwa. Kungathi izinto zona ziningi. Khona inkohlakalo ikhona njengoba usazi ukuthi izwe lase-South Africa kulikela solwa kakhulu ngokuthi kukhona sebethumbe umbuso. Kuthe ma kungena umongameli lophetheyo uSiri Ramaphosa kwaba yikuthi umuntu oza ezobhula umlilo elamule susa ilizwe ekuthunjweni kwalo ngabambalwa. Kodwa ke okusuka kucace manje ukuthi kukhona abantu abathile mhlawumbe akade becatshangela ukuthi babazolamula kodwa kuyibona isigebengu esesiqonda ukuthi zilitshazi lidicilele phansi ilizwe. Ngoba kunje nje angithi izinkampani ezifana nabo Eskom ezifana nabo SAA nabo SABC ziyinkampani ezikhokhelwa nguhulumende eziyingxenye yombuso. Kodwa kuzothola ukuthi bakhona asebefuna ukuthi zihlephuke lapho ziphathwe ngabantu makhaza okungathiwa yi-privatization. So kucatshangelwa-ke ukuthi bakhona abantu abakuhulumende abafuna ukuthi lezi nkampani zisuke ngaphansi kokulawulwa nguhulumende zibe ngaphansi kwabantu abathile abambala abazimeleyo nabo beyingxenye kwezamasheya kulabo bantu abafuna bazithenge. Uma u-Eskom esehluleka kuzogcina-ke kuthiwe uhulumende sekukhathele ngokuhlala ekhipha imali ukuthi kuncediswe u-Eskom ngcono athengiswa athathwe ngalabo abazimeleyo. Ma ethengiswa ethathwa ngabazimeleyo labo bona labo abantu uhulumende abahlulekisa u-Eskom bahamba bayokhongozela bengale bese kusiba ukuthi bayabenefita ke kudilizwe uka-Eskom. So kulokuganga okuthile okukhona bakhona abantu abathile abaziwa nangamagama ukuthi bangabe beqonda ukwenza lokho.
Ubona ngani isimo sakhona ngapho eSouth Africa singagcina sifana xathu leseZimbabwe?
Singedlula lapho ngoba ukuganga okukhona esikubonayo kungagcina kufike ezingeni lokuthi kuvele kuvithike nje umnotho omkhulu kangaka othwela amazwe amaningi labantu abaningi kangaka. Isimo salapho yabaza abantu balapha ukuthi bona kabakwazi ukuthi babekezelele ubuchapha. Yikho-ke kungaze kuhambe kuhambe baphelelwe lithemba, baphelelwe isineke, ibhashi lizogcwala umoya. Kwisimo sizakuba sibi kakhulu ngoba sebezondile, akuzukuba mnandi. Ngale ngaseZimbabwe ungazenzela intando yakho, kungawufa yonke into iphelele phansi kungekho umuntu ozophakamisa umunwe noma athini. Kodwa la abantu balapha izinto kabazithathi kalula. Lingashunqa nje lilavu kamalanga belizwe laseSouth Africa ngento njengathena.
Umnumzana George Mkhwanazi yisizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa, njalo ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekwele South Africa. Enye njalo incwadi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi kuyadanisa ukuthi uZulu weZimbabwe uzadlalela ikhisimusi phakathi kokusilela kwamagetsi, ukudula kwezinto kanye lokusilela kwamafutha ezimota lemali okuqhubekayo.
Kubuhlungu vukankomo ukuthi khuluma kathesi yisikhathi sekhisimusi. Ikhisimusi ebesiyazi ngensuku zethu mina lawo esikhula, besazi ukuthi nxa kuyikhisimusi kunje akulanto esilelayo, besingakwazi ukuthi amagetsi ayahamba, besingakwazi ukuthi kuthiwa ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela, besingakwazi ukuthi kuthiwa imigwaqo ilamagodi akusela lakuthara, besingakwazi khona khona nje ukuthi sihluleke ukuthi singaba lesinkwe esile jam uba bebuyile ekhaya imisebenzi bevalile. Uyazi ukuthi ungayikhumbula ikhisimusi yayizolukhumbule lokhu abantu ababhekane lakho lamhlanje. Sikhuluma ngelizwe ukuthwakalila magetsi kodwa ikholu silayo, ikaribha silayo. Sikhuluma ngelizwe ukuthi nxa ukhangele lamhlanje kuthiwa amanzi kawakho, amanzi ahamba aswelakala. Kambe shuwa lilizwe bani? Lilizwe bani Nkomo? Ngiqinisa lokuthi ngo-2023 ilizwe leliya siyalithatha Nkomo.
Njani Magonya?
Angithi uyabona kathesi into eyenzakalayo Nkomo. Abantu bayahlupheka ngenxa yokuthi bavota. Silohulumende ohluleka ukuthi anike abantu ikhisimusi ezwayo. Silohulumende ohluleka ukuthi alungisele abantu abone ukuthi abantu balokudla, abantu balemithi, izibhedlela kuyasetshenzwa, into zonke zihamba ngendlela yakhona. Abantu bayase ezibhedlela kathesi bengabulawa ukuthi bayagula, bebulawa ukuthi akula siphatho, akula mithi. Sikhuluma ngohulumende owehluleka khona Nkomo ukuthi anike abantu ukudla. IZimbabwe ilizwe elilomhlaba lomhlabathi omuhle njengaleli, lehluleke khona nje ukuthi linike abantu ukudla. Into engileqinisa layo Nkomo ukuthi mhlazane njengabantu beZimbabwe, ngikhuluma ngomthwakazi labaZimbabwe jikelele, saquba ukuthi lokhu okwenzakala kithi kusenziwa ngama-politicians lakhona, asisakufuni. Singaquma Nkomo ukuthi asisakufuni, siyakumisa. Kuyaqhubeka ngendlela ukuqhubeka ngayo kathesi ngenxa yokuthi kasikazimiseli ukuthi sikuqume kwinto lokhu mbe sikumise.
Phakathi kwemiklomelo elithumi baba Magonya, umongameli Mnangagwa ungamupha emingaki nxa sikhangela indlela aphatha ngayo umnotho lendubo zonke ezikhona elizweni?
Caca ukuthi okulithumi kuyabe kusitshoni, njalo okungaphansi kuyabe kusitshoni. Nguphendule kuhle Nkomo.
Okulithumi kusitsho ukuthi hayi usebenza kuhle mpela, okuliqanda kusitsho ukuthi akulalutho alwenzayo lubonakala.
Into engingayitsho imiklomelo engingamnika yona Nkomo, ngingathi mina ngumuntu ongabanga khona kubhalwa izamanishini. Azange abe khona sibile eklasini kubhalwe imihloliso, kube ngekho ngoba lokuthi ngimnike uzero, uzero umuntu oke wazama. Kungenzeka ukuthi uzero umuntu mhlawumbe ngabe kuma kwi-answer kuphela. Kodwa umuntu usebenze kuhle kwayo watshengisela ukuthi hayi lapha uhamba so, lapha uhambe so, wasesiyakhubeka nje ekugcineni wafake i-answer wrong. Kodwa indlela kubona ukuthi indlela khinhle umuntu lo ngakuthiwe engaphambanisanga lapha ubeyathola imiklomelo yonke. Lo vele ngumuntu ongazange abhale, so akula nto angayinikwa, ngazange abhale, akazange abe neplani.
Kumaviki asanda kwedlula ele South Africa likhuthaze abezombusazwe eZimbabwe ukuba nabakhulumisane ngoba ezenotho ziphazanyiswa ngezombusazwe ezingahambi kuhle. Kodwa sikhuluma nje akulalutho lwenzakalayo phakathi kukaMnangagwa loChamisa ele South Africa. Akudingeki yini ukuthi lidonse ababili laba libahlalise phansi bakhulumisana?
Mina bangishiya ngapi Nkomo? Why besiyadonsa uMnangagwa loChamisa mina bengishiya phandle? Angisimuntu lamo lelungelo lokuthi kumele ukuthi ngenze izinqumo elizwe leliyana. Angisimuntu lelungelo lokuthi ngenze izinqumo engaziyo ukuthi kusasa zizaaffecta isizukulwana sohlanga. Ngishiyelwani mina phandle? Why kumele kuhambe uMnangagwa loChamisa?
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izizalwane zeZimbabwe ebezivela kwele South Africa izolo zilahlekelwe impahla egoqela ukudla lezembatho zeKhisimusi ngemva kokulumatha umlilo kwebhasi yenkampani yeApaco Coaches ekade zihamba ngayo duzane ledolobho leJohannesburg. Ibhasi le ibivela eCape Town. Iphephandaba leChronicle lona lithi umeli wemakokoba edale lephalamende umnumzana James Sithole olilunga leMDC umiswe emthethwandaba izolo kobulawayo esetheswa icala lokuntshontsha imali yeBurial Society engangenkulungwane ezine zamadola eMelika, i-$4,000 kanye lenkulungwane ezilitshumi zamarandi akwele South Africa i-$10,000. Usithole ulilandule leli cala esithi abamethesa lona bajonge ukungcolisa igama lakhe ngendaba zombusazwe. Usithole ubelabanye abasolwa abathathu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi beStudio 7 nabalaleli, igama nguRobson Mwale ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Hayi ngithi le ndaba yakuhlawulela ama-passport le inzima ngoba lama passport azodula kakhulu lawa $318 ngoba thina singaphe South Africa kwafuze ukuthi sitshintshe rand to US dollar. Asazi ukuthi kuthi kumbe ma singatshintshi kodwa ukuthi izi ihlangane iyenelisa ukuthi koni ifike ku 300 US dollar. Hey, kuzasibiza imali eningi kakhulu. Hayi kodwa ke asazi, sobona phambili ukuthi kwenzakala. Kumbe sisizohlala eSouth Africa singasaye ekhaya ngoba incwadi zokuhamba mase ziphelile sizoyithatha kuphi imali engaka ngoba abanye bethu kabayiholi le mali engaka. Akunzima kakhulu.
Njani Studio 7 labalaleli, ungabadela Ncube lapha engikhulumayo. Mina into eyenzama ukuthi ngisho lapha ukuthi iZANU PF why yona ithi ama passport abantu kumele ebe $300. $300 abantu abaphandle kwelizwe bonke bebhadale $300. Siyayizwa le. $300 ayisavunyelwa ama like ama dollars avunyelwa ukuthi ephathwe ekhaya. So thina esiphandle kwelizwe siyithathe ngapi? Ngoba leyo mali ayivunyelwa, kumele siyiphathe leseyimkodo siyebhadala ngaye ema ofisini imkodo singayivezi phandle. Into abazama kuyisho le. suge lao lape mazweno na lae se lao siye patala ma passport yetu mkoto pati suga lapo mase siye ma shopu kubo okela kubo pick and pay la sisi patale ama bond hey basmati la abantuwe zani abasmati lazi abantaba ningbe kumburu utabantaba ningba amatabu lapo bazi khambela abantaba ning bazi sebenzela imali yabo vela wala ntaba loko ama passport kwa wonga pumio loko abantaba la ntaba la loko so abakoshwe njenga loko abangwenze bati imali kufunakala imali yokuthi watu imali la isangapi ila comfort zazi 1 zonke into A1 imali la wabulalelizwe ngubani wabulalelizwe iMTC azangibuza imthwakazi azangibuza ngokuthi ngamaphathi lokuncane azangibo abantu bezano PF G40 lela costa enale so selifuna manje amadola amadola ngkhona lichotoza iAmerica ngale lithi America America asincengi lasoda kodwa lifuna ukuthi sibhadale ngamadola angikhona lithi siyathatha ngamadola eAmerica ngoba lichotoza iAmerica alitsho lokuthi irandi hayi lifuna lona idoti likwazi ukuthi libe lifly okungapheliyo lingasenzi izithuthi
salibonani besakazi hhayi siyawuzwa sibili umsebenzi wenu siyabonga kodwa hhayi lokho okwenziwa libandla leli elibusayo lezane ukuthi kuthiwe sokusiba la maphasipoti ama-300 and something welaziwe esitola hhayi lokho hhayi abahlale la maphasipoti abo ngoba hhayi lobu butsotsi obunjalo hhayi thina ngeke sikwanise lokho kathe egangeni bayala ukuthi bona bayamasela ezimali ngamasela laba bantu laba masela sela omthula uncube ngiyosebusa ezanu lapha lokho kuthiwa uyalungisisa bedonisana lo mnankakho kuthiwa namhla siza kwenza so sasa senze so abalungisisa izinto akhona kwabo lokhu lokhu ebesikulimaza la
balaleli abathandekayo ekuseni siyabonga kakhulu but okubuhlungu kakhulu phezu kwami umoya ukuthi ibandla lezanu PF lokhu elibhizi lisenza izinto ezingenamsebenzi liqoqa izimo zalo limisa inhlelo zabo zokuzithokoza lokuzijabulisa izwe lihlupheka kangaka indlala ibhahile abantu bebulawa yindlala uhulumende lokalandaba lokulalela izikhalazo zabantu akwenzileyo kuphela yokuthi athi impuphu kayehle yodwa nje engikukhangeleyo ukuthi kade ngawavimba vele izinto zonke kusukela zisukela ngakazonakala ngale ndlela nanku namhlanje ukhulume ngokuthi impuphu kayehle kodwa ihle engikukhangeleleyo ukuthi kukho konke utho ukuthi ngawakhuluma ukuthi kungabe kungahambi ngale ndlela okuhamba ngakhona akwaba ngalindle namhlanje ma sebekhuluma indaba yokuthatha amaplazi amanye kanti ilizwe lona liwiswe indaba yokuhluthuna amaplazi behluleka ufuthi lokuthi bawasebenze so sebephinda futhi bewahluthuna amanye amaplazi lokho belibulala siyaphambi aleli lizwe leli sithwala senze niyazi ukubuhlungu kakhulu emoyeni
ye salibonani basakazi lani balaleli lonke hhayi mina okunhluphayo bantu izanu hhayi zanu nihluphile lize linje nje yiwo yibo abakwenzayo lokhu bayokhuluma ngomhlabathi namhla bayekele ukukhuluma ngomhlabathi wo-1980 bazokhuluma ngomhlabathi wo-2001 kube sebebona i-MPC njengabantu abangafuna ukuphikiswa angwane ushisho nkomo bafuna ukumbulala omthengisa manje lo shamsuza uzabuya ngabo ebantwini abanjalo izimbabwe yabuya yabuya okukhona ngeqiniso yokuthi inkokheli yizo zifanele zitintshe ukuselo omunye nenika omunye okunye futhi asuze siye ndawo singabambananga khonoko ukuthi ayo omunye umuntu ephikisa usuthiwa yisitha kolokho lokho abakwenzayo kwemhlangano wona la nto siyenza nxa singabambananga.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Elemelika selethese izizalwane zakwele South Sudan ezinhlanu izijeziso phezu kwecala lokuthunjwa lokubulawa kwabantu ababili ababedume kakhulu ngokuchotoza uhulumende kamongameli Salva Kiir. Inhloko kahulumende wakwele Sudan ithi inani lamabutho alelo lizwe alokhe ephakathi ephatheka empini yakwele Yemen selehlile lisuka kunkulungwane ezilijumi lanhlanu laya kunkulungwane ezinhlanu kuphela. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga edale lePhalamende eMelika, iLower House, aqhubeke echukana njalo esehlukana ngamabandla izolo phezu kwemizamo yokususa uMongameli Donald Trump embusweni phezu kwamacala amabili awetheswayo. Abebandla eliphikisayo elamademokrathi bebebambene ekuthini uTrump asuswe esihlalweni, kodwa abebandla lakhe elama-Republicans bebekwala lokhu. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa ihofisi yakhe ngendlela engayisiyo lelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale leLower House likhangelelwe ukuvota yilobanini phezu kokuthi asuswe naye embusweni uMongameli Trump kumbe engasuswa. Leli dale likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe ngoba lilawulwa ngamademokrats. Kodwa idale leSenate likhangelelwe ukuvimba limizamo ngoba lilawulwa ngamaRepublicans. Vuka njani mahlabe zulu mthokazi omuhle, siyalibonga ababukeleyo ku Facebook, ngitsho abalaleleyo kuma radio ku Facebook kulogamu Chirayi utana mafuko msakazi. Emzansi kunzima ukuthi kuhlale kungela magetsi, kuzoba lo ntombi zodwa gumede Ncube othwena sengkhona Dube. Igoli isiphenduke iZimbabwe sibili. Ikhisimusi yakudala sasibhalisa isinkwa esitolo sisidla isinkwa esile jemu lemazowe raspberry not okwakathesi. Sibusiso Ndlovu, indlovu enkulu ithini, ithi linjani msakazi? Ilizwe lakithi libhekane nobunzima njengamanje, kuqaliwe kukhankaselwa abantu abayibo abasincindezelayo. Kusese kude kulunge kwelaseZimbabwe. Sibu courage Inkomo, uthi yena linjani msakazi, indaba yamapassport inzima because manje aya expire and bathi bafuna amadola, siyawathola phi? Sure. Mpumelelo manene utona kunzima kwela kithi, asazi kuzolunga nini, kodwa ongapheliyo kuyahlola. Kuzoba lovane lenkomo, awutona isiphofu ngeke sidose esinye nkomo. Ngisethangane kuphunyuka elupane. Uvusa Moses file file uthini lapho Sibanda? Ucina kudala kakhulu. Kuzoba lobanike laphana. Untombi zodwa uyaphinda wathi ngicela i-WhatsApp number, zakupha inombolo zethu. Mancube Zenzo Oscar Ndlovu utwena morning msakazi. Chase Skuza utwena ekhaya ngaze ngakukhumbula ekhaya ke komadlambuzi lapha emphuma khona. Sizigqibeke ezekuseni ngebezihamba phambili. UZulu ukhala ngokuthi uzadlalela ikhisimusi emnyameni ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Mina lani asidibaneni kwezekuseni ngo-half past six. Olivalelisayo, Mutungamili Nkomo.